ngithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi njenge-MDC silazo inhlelo ezihambelana le-policy document yethu ekuthiwa i-reload. So uma ubheka i-reload policy document kunama-steps ayi-5. So step number 1 ngiyo lo othi increase political and diplomatic pressure ukwenzela ukuthi nabantu beye ku-national dialogue. So silokhu esiku-step 1 khonaphana sizayenza ukutshengisela lokhu eHarare ngolwesihlanu 16 August. Abadaleka bakwazi ukuthi njenge-MDC asikwenzi kuyi-one-off event, ku-part of a program esizabe sinayo. So siyaqala ngeHarare Friday 16th August, sizaba the street protest, sizesiye kuma-Africa Unity Square, sitshengisela ukungathakazeli indlela uhulumente obamba ngayo ilizwe kusiya ngezepolitiki lezomnotho wesizwe. Sitshengisela ukuthini ukucibelezela kwayenzwa la nyakeni kukhetho lukapresident. Lokho esingakayiqedi indaba yakhona esithi ngesilungu indaba ye-disputed presidential election result eyenza ukuthi iZimbabwe yehluleke ukuqhubela phambili. Siyabe sisi ukuthini njengamaZimbabwe nihlalisane phansi siphume ngendlela yokusebenza ndawonye, ngoba lokho kukhona manje wonke umuntu waseZimbabwe yabona ukuthi sokunzima kakhulu.
Ngokutshengisela lokhu libona ungani kuzaguqulani?
Ipolitiki isebenza kanjalo, idemokhrasi isebenza kanjalo. Section 59 wesisekelo sombuso waseZimbabwe uthi wonke umZimbabwe ulelungelo lokuyenza i-demonstration kumbe i-protest, ayenze i-petition peacefully. So lathi silandela isisekelo sombuso section 59, silelungelo lokwenza as many protest marches, as many demonstrations as we can, wenzela ukuthi isikhalazo sathiswakale in a constitutional and democratic manner. So yikho kuyabe kusenzakala ngo-Friday 16 August, and ngilethemba ukuthi kuyabe kuyikuqala ngoba it's not a one-off event.
Sizwa kuthiwa koBulawayo lakwamanye amadolobho lakho kuzalandela ukuba lohlelo olufanayo, ungasichasisela na?
Liqiniso kakhulu, ngoba njenge-MDC sithi okuyayenzakala eHarare ngo-16 August yikuqala, kutho ukuthi sizahlala phansi sivumelene ezinye indlela zokuqhubekela ngomkhankaso wethu. Kuzagoqela khona ukuthi amanye amadolobho eZimbabwe lawo abe lokukhankasela nokutshengisela ngokuya kwesikhathi.
Manje aliyesabi na ukubana kuzaqhamuka udlakela?
Thina njenge-MDC silandela okomthetho isekelo sombuso sokusiya ngamapholisa ukuthi ba-make sure ukuthini akulabantu abayenza i-violence. Thina siyabe sinama-marshals ethu esibathonileyo, ababe escorta abantu ababe matcha ababetshengisela. So last time sikwenze Harare akuzange kube le even one litshe elabhidisa indawo kumbe udlakela olwayenzakalayo. So silethemba ukuthini sizaqhubekela kakuhle ngolwesihlanu, sikhangelele ukuthi sizatshengisela ngokuthula.
Wona amapholisa ethule umbiko esithi awakaliphi imvumo, basahlolisisa ukubana bathathe nyathelo bani, sebelazisile na ukuthi bazathatha nyathelo bani?
Ngiyabe ngifisa ukuthi abalaleli bakwazi iqiniso ngomthetho waseZimbabwe ukuthi nithina sibabhalisa incwadi esithi i-notification letter. Asukuthi ukuthi senze i-application for clearance. Ma uhamba nge-Public Order and Security Act, kumele wazise amapholisa ngoba lilungelo lakho kusiya ngosisekelo sombuso waseZimbabwe. So okusegcekeni ukuthi thina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.